yebekule deadline eyokuthi belilanga lokugcina izolo ukuthi abantu bonke abafuna ukuza kuma kukhetho oluzayo lengabe kuma local government kumbe kuma MPs kumbe kuma senators bekufanele bebesebesubmithile bahambise incwadi zabo zokujingisa ukuthi bafuna ukuzokuma emele ibandla lethu kuma-elections azayo la. So amaphepha angenile and iprocess yakhona bekuyikuthi abantu beqalise nekuma-districts abo. So bebesubmita nxa kungukhansela ufuna ukuba ngukhansela usubmite ewadini yakho, iwadi izahambisa kudistrict, i-district la itsho ukuthi umuntu loye siyamazi besebenza la ye kulelungelo uyakhwalifya ukuthi engasimela endaweni ethize kumele lapho afuna ukuma khona. Then i-province izabo la yenza i-vetting yabo sekusiya kuye-Harare i-National Council, i-National Directorate izahlala then sekusiza i-National Council yiza-approve. Kodwa okwakathesi yikufaka nje ingwalo zokufuna.
Ungaba lolwazi lokubana sebebaningi okunganani asebefake incwadi zokuthi bayafuna ukuthi bancintise?
Ye, kuba report esiwazwayo ngingathi nje yonke indawo kulabantu abedlula one abafunayo weza ngoba ngokhansela kumbe kuba ngama-MPs. Kodwa sizaba ne-full report nxa amabizo wonke asevikile eHarare abe-election directorate becubungile babona ukuthi ilizwe lonke endaweni ezithize banga.
Kulalabo abafuna ukuncintisa kade behlala emazweni, ubona libaphatha njani njengoba kungela bufakazi obugcweleyo bokubana bebengamalunga ebandla?
Hayi, ubufakazi bukhona. Lonke ilizwe, umhlaba wonke jikelele silama-structures awe-MDC. Ungabe kuse-America bakhona abantu abamele MDC, akhona ama-structures kulama-provinces ethu khona ngale ama-external assemblies. So akula lapho esingathi umuntu engathi hayi angila bufakazi bokuthi bengililunga lebandla. So bonke abavela emazweni, akukhathalekile ukuthi umuntu uvela ngaphi, bese kufuneka ukuthi ubesebenzela ibandla yini.